kanti liyakwazi ukuthi bake bakhuluma laba bakhulumayo ukuthi injini siphumile sokumele silungise injini sihambile so sesizama ukuthi silungise yona leyo injini abathi siphumile sihambile yes siyabona ukuthi kulezi khenxe kulalaba abaphumayo bahamba baye baforma into yabo kuthiwa wapusa wapusa so and again sabuya sarecola u-Ostalos wayekwi-information department so lawa ngama-replacement esesiwenza ukuthi ibandla lethu lilibele one center of communication abakhipha ombiko babe consistent njalo imbiko yethu ibambeke ngabantu abakwanisa ukubamba inkulumo bayiqalise baze bayiphutshise
singathi ngobani bolaba esikhuluma ngabo
silegqwetha u-advocate Ngcobizitha Mlilo ubekhona ngemuva kwethu yibo abantu ade bevele bekhona kuma-structures nguyozaba ngu-acting spokesperson bonke lama amalokhuzeni ama-appointments they are on interim basis until we get to congress lapho abantu abazakhethwa khona on substantive uzadeputizwa ngu-Caston Mateu u-member of parliament wenyanga azodeputizwa u-Decent Bajila, u-member of parliament, oweluveve, wakobulawayo. So, ilawa yiwo ama-appointments esesiwenzile in the meantime. But njengoba sichilo izolo, ukuthi standing committee iyakontinua ihlala, isenza further appointments. So, abantu abahlale belindile ukuthi sizayenza big further appointments ngokuya kwesikhathi.
Ngizweke umnumzana nesinjamisa ememezela ukuthi kulakho ukuthi ahlangane labanye abakumalunga edale lephalamende singazuthi ngathi ngakhona
kuyantenga ntenga kambe ungathi usubalekele umfazi waphuma wahamba wadivosa ukulokhu umhawukela lowo mfazi ukuthi mana ngiyehlala laye mana ngiyeqala ngihlangane labantu abakhe kodwa uphumile samfisela inhlanhla lapha sehambe khona kodwa nangu inhliziyo elokhu intenga ntenga ifuna ukuthi abuyele khona ngapha so simkhangele kodwa akulalutho luzatshintsha nja ukuthi nxa esefuna ukubuya back ajoin iparty lakhona sizamamukela ukuthi abe lilunga leparty uyabe sengasela position kodwa siyayazi imotive yabo ngeyokuthi ufuna ukuhamba ngani ayekhuluma lama members of parliament because inhloso yakhe kayisafezekanga ngoba inhloso yakhe ngeyokuthi nxa ephuma yena bonke ama members of parliament bazamlandela whether uye toilet kumbe uye church kumbe uye ningizimu uye nyakatho uye empumalanga baphongulandela njengani ngabantu labana bangaboniyo abadalwa bengaboni so akwenzakalanga khonoko so yikho asezama ukuthi aye ngasese aye ukuthi ngilandela nini ngoba wayevele engabatshelanga ukuthi ngizaphuma wayengazanga khulume lomuntu mhlawumbe wahlala phansi lemuli yakhe wathi sengiphuma sengihamba wasekhohlwa ukuthi kulamalunga ephalamende kulabantu okwakumele akhulume labo engakayenzi leso sinqumo.